yekunzima bakithi we kulizwe lethele Zimbabwe amatoll gates bakhweze ngelanga linye izolo bengihambe Plumtree kuseni ngisiye Plumtree bekuyimbhadale $2 mase mphenduka sekuthiwa $10 so emangweni ke wesigodini abathayeli abaningi balile ukubhadala leyo mali sethiwa wabhadala ama-$10 amakhombi abhadala ama-$15 ama-trucks ama-$25 la amade kakhulu ama-$50 abantu bathi imali esingelayo kasiyiplananga yindaba singaziswanga ngulesi khathi ukuthi-ke kuza khwela i-toll gate mhlakabani kwenzela ukuthi silungiselele so kube lobunzima kakhulu-ke ku-toll gate esigodini kabathayeli abaningi besithi leyo mali kabalayo kabayenelisi ukuyibhadala yiwumumo okhona-ke nalowo ukuthi i-toll gate iphongukhwezwa khonapho abantu bangalungiselelanga.
Manje kugcine kuhamba njani? Sikhuluma nje sekulungile na, sebezidlula imoto?
Sezidlula imoto sezibhadala ngoba sebezwile abantu, kodwa-ke izolo abaningi baphambukile-ke bathi kabalayo leyo mali badlula bengabhadalanga-ke. Kube umsindo sibili wavalwa i-toll gate esigodini kwesikhathi eside kakhulu ngoba abantu bebangalungiselanga bekungelayo naleyo mali. Kodwa-ke nxa izolo sebezwile abantu lamhla sokungcono-ke uhamba usuyidingile nxa ungelayo kawusahambi ngoba ungelayo ungenelisi ukuthi ubhadale.
Kanti khona ungadlula abakuphi na ithuba nxa ungelayo imali lokuthi uzayibhadala usuyitholile?
I-toll gate kubhadalwa khonapho-khonapho-ke lanxa ungazama ukukhuluma labo bakutshela ukuthi kulama-cameras athathayo ebona ukuthi wonke umuntu uyabhadala. Ayisiyo nto yokuthi ungadlula uthi ngizathi sembhadala, uhle uqale ngokubhadala uthi usudlula, kawudlula ungabhadalanga ku-toll gate. Yilo uhlupho olukhona lonalo likho, abantu bebekhala-ke ukuthi-ke abanyeke bahlangane lakho khonapho-khonapho bangazange batshele kusaselesi khathi.
Okukhanya kube lo dubo i-toll gate yona le eyodwa yini esigodini, kumbe akhona amanye lawo abe lo dubo olufana na?
Engize ukuthi ibe lo hlupho ngesigodini Plumtree kungcono bebenika abantu ithuba ukuthi hhayi sizakhweza ngesikhathi esinje. Ngithemba bavuke bekhweza lamhla ekuseni, kabasakhwezanga-ke izolo. Kodwa-ke imemo kade beyiphiwe ibingekuthi izolo ngo-5 o'clock bakhweze bonke. Ku-toll gate Plumtree batsho bathi hhayi sizavuka sikhweza ilanga elilandelayo. Kodwa-ke esigodini batshe bakhweza khonapho-khonapho, yikho kubangise umsindo wabathayeli sebesithi leyo mali kabalayo angeke batshelwe khonapho-khonapho ukuthi wabhadala. Kodwa-ke kwezinye indawo ade bebanika ithuba ukuthi bazavuka bebhadala namhlanje, bekungcono-ke khona lokho lanxa yena leyo mali ingatholakali, iyimali engekho. Abantu beZimbabwe behlupheka ngoba so-toll gate yodwa-ke ikhwezile izolo, nabe-VID ukubhukha ukuthi abantu batestwe bakhwezile izolo. Umuntu ebebhadala $20 ukurejista ukuthi abhale i-provisional kumba test, i-road test class 4, bakhweze abaye $100 izolo. Khonapho-khonapho ithe yakhwezwa ngo-2 o'clock, abantu abaningi babuyele ezindlini bengela mali zona lezi zokubhadala.